alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Rita Ndlovu wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
yabo
umbuzo wami wakuqala ubona njani umthetho lo unxa kuyikuthi kuthiwa khona abantu ababili yibo kuphela abasayinelanileyo lo esithathu yabe sengena yena kalacala
hayi ucala kumele abe nalo kanti uzakwathalela njani lo muntu otshadileyo manje lokhu kwezwela nangingenile isithathu ungena ukwazi ukuthi umuntu unjani itshadisa uyabuya ungafuswanga umuntu uyabomazi ukuthi umuntu otshadileyo ubayekela njani ukuthi wena ulekele ukubalekanje
umthetho lo bathi bona nxa bekhangele bona ukuthi laba babili yibo abasayinelanileyo nxa wena usungowesithathu awukho kusivumelwane sabo kutsho ukuthi ungene njani khona
kala yibuze kanti yibo abawubhalayo leyo mthetho uqale ukuthi khona khona nxa wena ithandana nendoda eyaseyakhombe lomfazi otshadile umfazi lwami lelungelo lokuthi akusuke ukuthi wemthandana lendoda yakhe endeni indoda ilelungelo lokusuka indoda ukuthi ithandana lelikakhe sekhathi-ke sizibangela kuyikuabasebenzi ukuthi bakhona khona lwalo olunye ngesikhathi kaani sibe kanti babenze leyo mthetho njalo phume kade nibasikwazi ukuthi umuntu badlale nesithembu
Sonesani isikhathi nxa isiba lo esithathu eqalisa kumbuka umkhombisa lani kathi vele kuhamba njani khomba
laphana kwakuvukile hayi ukubona isithembe sakudala sasingahluphi njalo le ndoda yayingalamanga ayithi nxa ingahawukeli intombi itele engakhe ukuthi ndangifuna ukuthatha umfazi akuvumile kumbeni akutele ukuthi hhayi ingayiyona ethatha kubayi umuntu abazayenza njani abazawelelani kwake yayisikho okwakathetha ukuthi umuntu uyakhulisela umfazi abelokhu esifihla ngalizala abantwana ebafihla abantwana bezebebonane nesigabesitiwe obaba bakudala babeneqiniso into ababeyenza babeyazi sezibakelandela amasiko thina kasisayifuni iculture sesilandela izinto esinjani esingazaziyo sikophi izinto esingazaziyo isithembo kudala sasivele esinjani sivunyele yakhayela amanye amazwe njengabo-south africa amazulu enziyanda vele umfazi uyakwazi ukuthi ingedani iyathatha abafazi bebe iyandlei baphila lakho uhambe esazilendi uthinge isathi lyani iyathatha abafazi kuyavunyelwa vele iculture enjani iyavunyelwa leyethu yayikuvuma khonokho thina ngendaba zokuthi ezimbabwe vele kakula culture kula siko sesilandela amasiko esinjani esingawaziyo sidube lawo phambili abesesisinda sesiriveta bank ukuthi thina vele kudala sathi thina njani ayike kwenithi kusuka kube neproblem yoba vele lina ikhatha labe livele linjani lingalayo wena kake ungamangalisi ukuthi abantu abantu abakudale ngababuza mnaalesithenzini baphila abantwana vele bonke bethandana ke ngabantwana kale esithembu so isnotfair ukuthi kavele kakulunganga ukuthi khonokho kuthiwe ulwana ngalagala ngabe funa ukukuligalize ukuthi umuntu kathathe kungabisabi ne-chapter 37 njengakudala kakube njalo kodwa kungathiwo ukuthi kungathiwo umuntu kuye lecala ukuthi lwani lecala lwana ngalagala lwani lecala kanti ingabi wonke umuntu angabi lani lecala lonke lithatha isithembu kuvumela ukuthi yena lani i-chapter 37 kayinjani kayisekho umuntu sechadwa nokwalwa komthitheleyo kuthiwa white number 1 white number 2 white number 3
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi ngifale ukuthi balaleni ngiyathaba ukukhuluma nani ngale khathi
hhayi lathi sibongile ubelelanga elihle lo ke bekungunkosikazi Rita Ndlovu ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilayo